Ngicala ngokuthi thina sibizwa kuthiwa si-Youth Empowerment Forum, ngokwethu siyi-think tank angithi. Esikwenzileyo ukuthi sikhangelile ukuthi abantu balohlupho lokuthi bathole imali. Angithi le nto nje abahlangana lazo nxa besiyadinga imali yona leyo. And then into esiyitholileyo ukuthi sesihamba sibuza imibuzo efana lokuthi lapho abadinga khona imali leyi, ngisithi emabhanga, ngabantu yini abayenelisa ukuncedwa ngezambuzi. Njoba babelanda ibank bethu bezodinga imali betshona bemile khonapho. Angithi bayincedwa yini ngezambuzi labo ukuthi nxa sebephathekile ibhanga liyabasiza kwakuqala. Okwesibili, kwaba yikuthi nxa bemile khonaphana nje isikhathi lesi esikizokuyagodola, bathola yini lapho kokucatshiswa yini yilaba bantu abawalandela ukuthi bazabanika imali. Okwesithathu, sakhayela i-security consent bavukela abantu laba ekuseni belanda amabhenki. Ibhenki layo iyabanakanela yini ukuthi bonke abantu laba nje bebuya amabhenki abo banakane bakhangelwe yini ukuthi laba baphanjaniswa yini ngotsotsi. Basically, yinto esikade sizikhangele. Sakhondaktha ke sasingena ngama-questions lawa ebantwini, sadinga i-information yethu le. Sithe ngokuyithola sasesiyihlanganisa, kasikafiki ku-conclusion yokuthi sithi singanika i-summary yokuthi sithi okay, yikho lokhu esikunjani esikutholile. Safuna ukuthi siyikhangele, siyihlalele phansi i-information njengoba ibidingwa ngabantu abaningi abathiyeniyo. Siyikhangelile sesisitsho ukuthi hayi esi i-conclusion esi abantu abafike kuyo abaningi abakhala ngalokhu ngendaba leyo mali.
Manje lijonge ukuthi nxa selitholile laqeda konke elikwenzayo, uZulu uzafinyelela njani i-information yona le?
Ukuthi uZulu uzayithola njani? Thina abantu esikhuluma labo esibonisana esikhangelela ukuthi sikhulumisane labo yibo abona laba abamabhanga, yibo abantu esikhangelela ukuthi sikhulumisane labo ukuthi bona basiphe bona ukuthi bona njengoba thina sithole lokho engxenye mhlawumbe kabakwazi. Njengomphakathi singakwanisa ukusola sithi amabhanga leyo nto bayayazi kodwa engxenye bengayazi. Sisenze ukuthi kube betshengisele labo bephuma egceke ukuthi hayi into leyo kumbe bayayazi kumbe kabanjani kumbe kabayazi bona yibo ababeza kutsho labo bekutshengisele njengoba thina sesiyiphumisile indaba, I mean like ama-conclusion omphakathi.
Kodwa khona ngokubona kwenu kunjani lapha emabhanga, ikakhulu khonokuthi abantu bayalala emabhanga ngabanye ngabatshona khona, likubone njalo kuthole kungumomja?
Into nje ukuthi amalanga angikhona eqinisweni akafani. Kwesinye isikhathi ama-cues lawa awatholi, kwesinye isikhathi awathola. Thina nje sibe silesicelo nje emabhangeni esokuthi ungabe bengenelisa ukuthi at least benika abantu ama-lump sum. Singathi ngelanga bethi bona bathi bale cash limit ye-$50. Why bengahlanganisi imali yona leyana kumbe ngeviki benika abantu i-lump sum ukwenzela ukuthi labo bengabi kungabi lama bank fees amade, one. Two, kungastrain ama-social relations.
Nxa usithi kungastrain ama-social relation uthini kahle kahle?
Ngisho nje khona ukuthi kanti dateso makhelwane phela abasadlisani kuhle ngokuthi uyabuza ukwereda imali namhla i-50 cents ukuthi ngicela i-50 cents ngengiye edrobheni ngiyadinga imali, uphenduke usugagasa suthi angiyitholanga. Kusasiyenze njalo awuyitholanga. Lapha senzela ukuthi uZulu enelise ukuhlalisana kuhle. Sikwanise nje ukuthi nje sihlalisane singahlutshwa ngezinye izinto. Bona abamabhanga benganika esithi ngama-official statements, kuba lula emuntwini wonke ukuthi ekwazi i-position yesimo semali le.
Kodwa ngokubona kwenu udubo lolu luseduze yini ukuthi luzaphela, kumbe ludubo oluzaqhela? Sibona umnyaka usiyaphela sokulama-bonus sokukubi kakhulu.
Ngathi ngumsebenzi kaZulu singakafiki kundaba ye-bonus, ngumsebenzi kaZulu ukuthi uZulu siphathiseni sonke singela kubandlululana, singasebenzisi ukuthi thombe ipolitiki, hayi sibonisane ukuthi siqeda udubo, ngoba udubo alukho emzini omuntu oyedwa, lusemzini womuntu wonke. Alubandlululanga udubo lolu.